ezindabeni zethu lamhlanje. Abantu abahlala eKhilani ngoZimine leCabasha squatter camps bathi bayalisa ukubhalisa amagama abo kugwalo lokuvota. Amabandla aphikisayo athi aluqhutshwa ngemfanelo uhlelo lokubhalisa amagama abantu kugwalo lokuvota. Amapolisa avimba amalunga ebandla lomthwakazi Republic Party ukuthi atshengisele esidaladini solumnumzane Eddie Cross wathi akumelanga amaNdebele amanyane kwezombusazwe. Amakhosikazi adabuka eZimbabwe aqondisa inhlanganiso yezijiyeneyo eziphathisa uZulu ekhaya anikizwe imvuzo kuhlelo lweBiper Awards kweleBhilitane. Lamhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe esangena kwezemfundo kweleMelika ngendlela engahluphiyo. Umnumzana Raila Odinga uphuma kukhetho lukamongameli kweleKenya esithi kalusozwe luphathwe ngemfanelo. KuLive Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olweDiaspora Forum sixoxa ngokubhalisa amagama abantu kugwalo lokuvota. Izavuma na iZimbabwe Electoral Commission ukuthi iyebhalisa abantu emazweni anjengeSouth Africa? Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.